Into yenza ukuthi izinto ziye ku-track indawo yemali because amanye ama-companies bayanika i-RTGS baphinde banike abantu i-US dollar. So imali abayiholayo incane kakhulu yikho ke sifuna lathi ukuthi lisinengezele imali khonapho yikho kuvuke konomzindo khonapho.
Manje kuyini osokwenzakele kathesi siyabona ukubana u-MP omolokele ungenele la kulolu daba uhambe njani?
Ya bayazama ukukhulumisana i-HR lo MP lama-stakeholders bazama ukukhulumisana but uyabona lapho kukhulunywa khona ngendaba zemali into ziyahlupha abantu bacabanga ukujiyeneyo okugcina abanye zethatha indlela engavunyelwa labanye abantu. So umolokele la trying by all means ukuthi into zibe-right but njengoba u-MP oku-opposition side kabamlaleli kakhulu but is trying by all means ukuthi into zilunge.
Manje ungasitshela ukuthi ukustrike kwenu izisebenzi zesayino lezi kungabangela na ukuthi elizweni kube lo dubo lwamandla egesi?
Ya amagetsi ngaludubo but nxa elokuzeni because ama-workers awezesa they all are waiting ukuthi babone ukuthi i-outcome ye-sayino yethu izakuba njani. Ingaphuma ile positive result then kuzabangela ukuthi abe-ZPC labo bafuna ukuthi bayengezelelwe imali since ilokuzeni leyo ngeyabo abangeke bayedlulele ama-contractors bona bengama-owners amagetsi. So kungabangela i-shortage yamagetsi.